kodwa-ke sizana silaphela ukuthi kusukela ngo-2013 lokho esilethe isisekelo esitsha sombuso welizwe, kufuze ukuthi yonke imithetho ebikhona ngaphambi kwesekelo ibe yimithetho ehambelana lalesisekelo. Nxa kuyukuthi leyo mithetho kayihambelani lesisekelo leso, kusho ukuthi leyo mithetho ayikho emthethweni. Kungaba yinto engani yadida abantu, kodwa ayikho khona lokho. Ngoba i-constitution phela yiyo ehamba phambili kumthetho yonke. I-constitution ithi yona nxa uzalimitha amalungelo abantu, esithi limitation of rights, kulento ezithize ufuze ukuthi zikhangele, kufuze ukuthi kube oqala kube lo mthetho esithi umthetho of general application. Umthetho wakhona lo ufuze ukuthi ngumbe ngumthetho ukuthi abantu abaphila elizweni eli-democracy, elibelieve in openness, elibelieve in amalungelo abantu, kufuze ukuthi lowo mthetho uhambelane lalokho. Esikunanzelelayo yukuthi kulo mthetho njalo othi wona abantu akufuzanga bathathele ilungelo labo arbitrarily, ukuthi kungela sizathu esiqinileyo. Angisiboni ke mina isizathu esiqinileyo ukuthi umama lo ukuthi kahambe ayevalelwa uwenzela ukuthi ahlolwe. Umthetho lo kufuze ukuthi utshintshwe, kufuze ukuthi uchallenge, ngoba kawuvumelani lesisekelo sombuso. Uvumela ukuthi abantu bathathelwe ilungelo labo mahlayana. Umthetho lo umthetho omdala ngesikhathi singela sisekelo sombuso esihle kuleli lizwe.
Wona umthetho ungasetshenziswa njani ukuthi umuntu kubonakale isimo sakhe ngesikhathi kusenzakala kumbe licala kumbe kwini?
Umthetho okhona ovele okhona elizweni yona lo okuthi nxa umuntu ucatshangelwa ukuthi mhlawumbe ngesikhathi edala icala wayengabe engekho ngumuntu ingqondo ezihlangene, kufuze ukuthi ahlolwe. Kufuze sinanzelele ukuthi lapha into ekhona yinto ehlukile ngendlela yokuthi bathi lo abasho ukuthi lapho ngesikhathi edala icala ingqondo zakhe zazingayenelanga, zazingekho right, bathi kakho right okwamanje ukuthi angangena ekuthonjisweni kwecala, ngoba kusho ukuthi kakwazi ukuthi abe able to follow ama proceedings ngendlela eqondileyo, ngoba ephathekile ingqondo zakhe zingamanga kahle. Kodwa ngimpendula umbuzo wakho, abantu bonke bonabo vele ababehlolwa babevele bevalelwe ejele isikhathi esiningi, sinazelela ikakhulu abantu ababekhangele amacala okubulala abantu, amacala anga-serious kangako, babevalelwe behamba besiya aseswa ngu-psychiatrist, bese besuswa either engathola ukuthi unjalo ahanjiswe engutsheni ukuthi ayefika khona ngale, bese besenza into okuthiwa yi-special verdict. I-special verdict i-court iyabe ifaka isinqumo sokuthi umuntu lo ngesikhathi esenza icala ingqondo zakhe zazingekho right, ngakho ngaleyo ndlela-ke icala lakhe selilahlwa.